Yeah, which would be lapha e Congress u speaker uyavotelwa and ngama members of the Congress and kumele athole ama votes angu 218. So okwenzakalayo lapha ukuthi umuntu oyileader e Republican Party eyiyona eyawina ama midterm elections elama Congress members amaningi ukudlula ama Democrats. Ulenkinga yokuthi kukhokasi yakhe abantu bephathi yakhe iRepublican Party kulabantu abangu 19 abangamthandiyo. So ma kuvotwa laphana ama-Democrats avotele owabo oli-Democrat, ama-Republicans ke amanye avotela yena lo uMcCarthy onguye oyi-leader ye-Republican Party. Kodwa i-19 liyana yona yayala ukuvotela uMcCarthy okwenza ukuthi ivoti yokuqala akazange ayithole le-218. Then kwase kuthiwa okay makuphindwe kwenza ivoti yesibili. Esibili yenziwe ivoti layo azange ayitholi 218. Then okwesithathu kwathiwa makuvotwe futhi okwesithathu instead of ukuthi aluze abantu abayi-19 waluze abayi-20 manje. So ama-Republicans sebeyi-20 manje abathi abamfuni.
Ikulwisanisana phakathi kwabo bona ama-Republicans.
Ye, kulwisana ama-Republican ngoba kuqembu lama-Republican kulabanye aba too extreme on the abangama-right winger abafuna ezinye izinto and bathi lo uMcCarthy abamfuni ngoba kasoze ayenze abakufunayo bona. Even though uMcCarthy esithi izicelo zabo or ama-demands abo siwavumele amanye ngakhona and amanye ama-demands akhona amenza abe weak njengo-speaker. Ngoba bafaka ama-demands okuthi uspeaker mabe ngasamfuni bakwanisa ukuthi bamxotshe just on the floor ngama-votes nje ambalwa ayi-5 angathi abasamfuni kumele ayehle isikhulu.
Yena ukuvumile uMcCarthy.
Ukuvumile konke khona lokhu uMcCarthy kodwa it looks like abasuthekanga ngakho lokhu befuna amanye ama-demands. So ngezinye indlela kukhanya ngathi vele abamfuni totally.
Manje ozabhensa ngubani lapha nxa laba abangu-20 belenkani besithi abamfuni kulomunye yini ongangena endaweni kaMcCarthy?
Right now kulo vice kaMcCarthy engingathi nguye isecond kuleadership yama-Republican kusho ukuthi kungaqhubeka kusenzeka kanje uMcCarthy kuzomele abhense asho ukuthi hayi mina sengihlulekile angisoze ngathola amavoti angu-218 ngangcono-ke kuzame omunye kumele azame ukuthi ayenze isibambano maybe lama-Democrats abathembise laye maybe ama-committee chairs or ezinyinto ezinjalo ukuthi athole amanye amanamba asuka kuma-Democrats.
Uthembekile yini uMcCarthy?
UMcCarthy akathembekanga. Yinkinga yakhe enkulu kakhulu ebandleni lakhe ukuthi abamthembi ngoba babona engumuntu lwana ongayenza ama-promise and then angasawafezeki, angasawagcini. Njalo futhi sambone uMcCarthy laphana ngesikhathi kusenzeka i-insurrection leyana ka-January 6th. UMcCarthy ekuqaleni wakhondema kakhulu wasola uTrump ngento ayisenzakala kodwa kungakapheli amalanga ambalwa sambona esese-Mar-a-Lago esesiyancinga kuTrump. So abantu abaningi abamthembi vele abamfuni njengo-speaker.
Manje namhla kuyini esingakukhangelela ngoba bayabuyela njalo ukuyavota?
Ye, kusho ukuthi kuzomele ngoba i-first order of i-business e-Congress mayivulwa la e-America yi-election ka-speaker. So ma umsebenzi lo ongenziwanga ayikho enye into engenziwa e-Congress until u-speaker azakhethwa. So kusho ukuthi according to umthetho wala kumele baqhubeke bevota until abanye baze ba-give in bavotele umuntu enalowo abamfunayo. As long as kungela muntu ofike leyo 218 votes akusoze kube lo speaker i-Congress ayisoze ivulwe until u-speaker akhethwe.